Indlela esibona ngayo ukudaba lwama-fees lumba kambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo, zike lapho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona isikolo. Kodwa bese sikhangela ilevu yama-fees, sibone ngani aphezulu kakhulu, ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe, ikakhulu kusiya imali eziholwa izisebenzi. Imajority engama-67 angababali. Iholo abaliholayo alibayenzi baphumelele kulekelelise ukuthi babhadale ama-level of fees akhona lala esiwazwa kumamaketi, kakhulu kuma-boarding schools. So i-fees iya kuma-500-600 abaqalisayo kubo-form 1 kuma-boarding schools, kwamanye baya kuma-1,000-1,000 something. Yimali enkulu kakhulu, yimali ephezu komholo kambalisi, yimali ephezu komholo ka-general C7 okungangokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele ezikolo. Ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zithatha ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumaketi, kube nganganile imiholo yezisebenzi, kakhulu ama-fees ababalisi naye iyakhuphuka ihambe kuma-PDL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona.
Manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi amatitshala, sizwa behlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu. Manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi?
Ngiyabonga umbuzo. Esikukhangelele kakhulu iqinisweni, ye imali incane kakhulu. Siqalisa udaba lolo lwamiholo sasikhangele ukuthi ababalisi baye ku-540, kodwa njengezimsayizibabe teachers association lokho singena kumarket sisenza ama-survey i-research okungangokuthi kathesi nxa sikhangele umholo umele ube urenda 800 to 1,000 USD. Sikhuluma nge-real market value, asikhulumi ngento yokucabangela nje kumbe kuphonga ukukhuluma ufiga. Sikhuluma le-Department of Research ethi every month iyangena kumarket ikhangele i-bread basket, ikhangele ama-prizes, intengo ezikhona kumarket, ibe sisitho ukuthi kathesi sesingaphi ngomholo. Okwesibili, ngemva kokwethulwa kwe-budget umthuli uprofessor Umthuli sikhitshwa mfundo Umthuli, besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona lohulumende e-NGNC, bathi unpack, batsho ukuthi i-budget le abayibekayo especially ningakhale kwezemholo isikhangelele okunganani. Ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elitho ukuthi what are our demands, the 800 to 1,000 engingayibetha ekuqaliseni. So nakathesi sesike sabhalisa kwathi ezithize sisitho ukuthi siqeda ukufika emhlanganeni sihlale phansi njengezinto sasiyabe sikhangelele ukuthi into yenzi zilungiswe kungakawonakali, ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi, kuyini okuza kibo ku-2024 eqalisa njenge-increment abayikhangelele. Akukenzakali khona asikabiswa for NGNC, but we hope that izabizwa masinyazanyana, but uncheck the budget particularly kukhangelane nemiholo esiyikhangelele ngo-2024.